sokhona kusana sibutsho ukuthi izanga PF iyesaba ukunqotha ukukhetho ikho-ke kuzaba nzima ukuthi-ke ibize ama-by-election yebo kambe i-COVID-19 ikhona odamanye emazweni kuphela ngaleli ndlela ahamba ngakhona ukhetho luyenziwa eZimbabwe kuphela kulapho kungenziwa khona ukhetho hhayi kusobala-ke kumgceke ukuthi izanu PF iyesaba ukhetho okwesibili isizathu esingenza ukuthi bangabizi ama-by-election bafuna ukubonga abantu ababancedisayo ekuzameni ukuthi badilize MDC Alliance abehlulekayo-ke ithimu yabomunzura leyi zobaphila kanti yazinika-ke ukuba ngo-MP yazinika ukuba ngo-councilor engaphathelwanga ngabantu so besaba ukuthi-ke mayewekhestweni bazahle badliwe baphume kawani yikho bafuna ukubanika-ke ithuba lokuthi babe sephalamenti-ke nge-back door kuze kufike u-2023 so esinye sesizathu-ke esenziwa ezanu PF enza ukuthi bangabizi-ke ama-by-election bayesaba ukudliwa yisi siqokoqeli lasendawo
babugawule kuthwale ngamagwala
hayi kodwa-ke singakhangelani-ke zihlobo zami sikhangeleni kuhle sibili sibuyele emuva izanu PF vele ayikaze nje iluze ama-by-election ayizabe ilahlekelwe kuma-by-election ngitshela kuma-urban areas lapho kwi-MTC yayilokuze khona kuyakuthi kungabuya ama-by-elections wakhangelwa njengebhulawayo izanu PF yawina ama-by-elections wesaka ngitho but yesho kukhangeleke ukuthi siphakathi komumonzima odalwe ngumkhuhlane we-corona kumele sithi nyazisezizinto zethu senze ngokunanzelela asukwesaba ngitho izanu PF vele i-by-election ayiyesabi i-by-election ayiwina kakhulu izanu PF lokwana ukuthi omonzura basagcinakile ngale mina mbona hayi ukungazolithanisa ngoba ubakhona kumonzura labona abangenayo be-proportional representation abangene ngevoti hhayi abakho ngokuya abangene nge-proportional representation kubothi senate le dakuma-positions lana e-women quota so labana abantu ngabantu ukuthi vele lana kuma kuyi-by-election kumbe lani ayakutshintshi lutho bahlala bekhona so aso abantu abangasuswa i-election engabakhona i-by-election engabakhona
uyamuzwa ubaba uGawule Ndlovu ukhuluma ngomkhuhlane we-COVID-19 ukuthi yiwo ovimba ama-by-elections.
Umkhuhlane we-COVID-19 isiyini normal. Asonto nje ezavuka kusasa icithile ingekho. Isiyinto esiyibona isiba khona kungenzakala kuqalise i-40 wave. So kodwa-ke sokumele-ke kube lobuhlakanipha kube uhlakanipha obukhulu kube lobuciko obukhulu ukuthi singasebenza njani around umkhuhlane we-COVID-19 ngoba asomkhuhlane engawubona kuphela namhlanje sethi sibona amanye amazwe ukuthi athi wona akwenza njani njengoba iZambia isekhethweni sikhuluma kanje amanye amazwe enzile ukhetho sikhuluma kanje kungenziwa njani ukuthi abantu bavikeleke road map bani ekhona eyenziwa yibandla lezanu PF ukhanya lwezothetho khona kuna road map ekhona i-road map ayenziwa yizeki bayithatha bayidabula bayilahlela kathana yawezanu PF bathi akumelanga i-announce amadesi ababe le-road map bathi ukuthi ayikhangele ukuthi ngesikhathi esendokuzama nje yakhonokho abakwenza kwezinye inhlelo bamembezele kuthange ukuthi hatshi ama-church abantu abavaccinethiwe sebangangena izinkonzo abayenze lokho sebangenza lokho kule road map kanti sekulungiselela ukuvula kwezikolo kule road map yakhona eyokhetho bavele bathule nje ungavele ukhuluma ngokhetho batho bathi COVID-19 ukhuluma ngokhetho nje COVID-19 yikho-ke hhayi isiziko nje sebezika ngayo i-COVID-19 COVID-19 kodwa kasonto esikhangelele ukuthi ingavuka iphelele kusasa okuthi kuthi kuphela kuzakwana iminyaka elithumi mbeni ngamathumi amabili ezayo kungelakhetho ngenxa yokuthi kwele COVID-19 na
babugawule nanso kuthiwa amanye amazwe ayalwenza ukhetho ukungabi lokumemetheka kakhulu kwalo mkhuhlane sibonile oMalawi namhlanje sokuyiZambia eZimbabwe kwehlulana
ye kodwa phela sivumeni ukuthi lanxa kunjalo izindawo imimango le iyatshiyana ingathi thina sihlutshwa nje ukuthi sagelele umumo we-South Africa yokosisayo kakhulu ngoba lapho kuzalele khona loku kuyinto njalo thina sidlelana kakhulu ne-South Africa lokuhambelana kakhulu ne-South Africa njengoba abantu bakithi abaningi bekhona ngayo ngokunjalo thina okwakathesa ezimbabwe umumo wethu kodwa mubi kanti sikwenje singahlelelwe ngu-MP wethu ngapetshoniso south i-COVID yokungena leyo akumelanga sidelele sithi thina i-COVID ikhona abantu bagula baninika abantu esibalahlile lapha abalahliwe lapha mali abatshonelile lapha ngendaba ye-COVID so kumele zilungiselele sibone ukuthi senza njani lana ubone isikolo zingakavulwa kuze kube lakatishi wathi munxa ikhuthethi ngezindlela kade siyesabani ukuvula isikolo siyesaba i-COVID siyesaba ukuluzani ngokuthi sivule isikolo izikolo azivulwanga izikolo ziloku zivaliwe so ngumumo we-COVID wonke nalowo
babu Ndlovu phose lokucina ngamafitshane
yisithi thina kakube le-road map over. There was a violation in a minister, and I'm trying to do a personal engine to the business that is this. I was in a guy in Zagat. Now we're in the Tatars, a little bit of Mepukani, a gang as a Lua, a Fisa, a Swami, and a Makas. Umpaga always said to you, no Kumunta warning, you interested each other.
Ah, we pay the Babu Kaut.
Umpaga said to you, it's over. When the Wako Mastella called Upera, it would be Upera because he leaves Upera, or she would try singing.